Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Blessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uncube wethule ibudget le usakhiwe isitsha sedayela eParliamente esise Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibudget yomnyaka ozayo oka 2023.
In terms of the promises of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imoda kuhulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. Namhla uZulu welemelika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele Thanksgiving. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibudget yomnyaka ozayo oka 2023. Ibudget le ethulwe nguNcube yedlula kancane amatrillion amane amadola weZimbabwe 4.2 trillion. Esithi silinganiso esikhulu sale imali siza kuya kugatsha lwezomfundo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uncube wethule ibudget le usakhiwe isitsha sedayela eParliamente esise Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende uqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni seprimary lesecondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli, inengi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion, ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amachumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholise ugatsha lwamandla kagetsi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalitshumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungisa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalitshumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola akuleli. Esethula ibhajethi yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker, sir, in line with the Constitution, every child has a right to basic education.
Sihambelana lesisekelo sethu sombuso welizwe. Wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbhadalo.
Which His Excellency has already announced.
UNcube uqhubeke esithi uhulumende wakhe uza kuza lendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube le mali elizweni.
Align with the commitments and the need to ensure a knowledge-driven economy.
Sihambelana nezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphansi lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uNcube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax, VAT, ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla, wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uncome ukwengezelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo ku-budget yomnyaka ozayo.
Esilethemba yokuthi umbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama methods esimanje manje.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi uMnumzana Themba kuyemoyo uthi limali ingabe izedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela i-budget kaMthuli eyenziwe ngayo, abantu bazothi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories kubo kwatha labo Lincoln Declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esiza kwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation ayisiyo imali ezahamba iyenikezwe i-education nxa ibhajethi sisetshenziswa.
Kwezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye $154 kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower lezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwebhajethi bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathi indaba bakahulumende kanye lamalunga edayi lephalamende. Ibhajethi ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizasebenzisa imali ephindwe kabili kulaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kahulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. UChamisa wethule amazwi la ephendula kukhulunywe nguMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa njalo ophethe uhlangothi olubona ngokwenzakala ehofisini kamongameli labaphathi intambo bakahulumende. UChamisa utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kathiwa ngakudlayo.
In terms of the promises that of triggers and trappings or positions, titles and entitlement, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer column. We are not like people who are motivated by the Last Supper.
Nxa sitshelwa ngezimnandi, izikhundla lokunye okuthenjiswa nguhulumende, asilandaba lakho konke lokho. Asidingi ukuthola inzuzo, asidingi kudla, esiza kukholisa sisodwa. Sizama ukuvuselela ilizwe leZimbabwe elihlutshwa izinto eziningi. Kulabantu abaningi abahluphekayo abahlala phandle kwelizwe, abadubeka kunye okumangalisayo, kumele ukuthi ngayibo abancedwayo. Sifuna ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe, lokho okunika abantu amapulazi.
This thing of giving me a farm, I am not a farmer. I don't need a farm. This thing of giving me a Mercedes Benz, I'm not going to participate like Shoemaker in some race where I need to enjoy cars. No.
Mina ngwami angifisi ukuba leplazi ngoba ngikwazi ukulima. Lokho okunika abantu izimoto, angifuni imoto ngoba anginjengo Michael Shoemaker ochayela izimoto zemidlalo yemincintiswano ye-racing.
Ours is institutions politics.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obexoxa lo Blessing Zulu weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi othakazelela ezombusazwe uthi uChamisa uyichaye ekhaleni.
UPresident Chamisa owebandla le-CCC nxa ekufaka ngaleyo ndlela, ngibona ngamazwi ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele embono ngathi ahlakaniphile ngiyani. Kungani sitsho njalo? Siyananzela eZimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethi xa babona beyi-potential yokuthi bazame ukuchopha uhulumende ukuthi angene endleleni. Sibona abantu abaningi sathi bathembile begcina benqandwa nemali, benikwa izimota, benikwa amapulazi, benikwa into bethula. Sibona nabafundi bama-church bane babanikwa amapulazi bekumele bekhokhe ukuthi bangabafundisi. So-ke ngiyawuthamkazelwe ngumuntu okhangele ekuthungamela i-opposition men, opposition yeZimbabwe. Ngibona ngathi bathatha isitansi esihle ngoba wayengagcina engxenye la ise-compromise. Ekwini esethengisa abalandeli bakhe. Ungangcono ase ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanetithizwe soke kulokuthi yena agcine esitheni ezekhesene. Ngibona ngathi mina i-position ayithatha ngimana la 100%. yiko kuba umuntu anele lokho.
Unumzana George Jalamba uthi konoko uwala kwakhe yiko kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonoko eliyikho khona. Ungathini ngakhonoko?
Akusibangali iSouth Arabia sithiwa njalo, vele iyinambwethi yabo. Sebejwayele abana abantu abathiliswa ngezithi, bathiliswa ngezimoto, bathiliswa ngamaplanga. So lokhu ilizwe engafe kulingede ndawo, kambe qale lizathatha abanelimoto ithamisa yedwa, ilizwe libenefitha ngayo. Abantu bezibayo babhenefitaba ngoba abantu baqhubeka bayadikeka. So kube kuhle ukuthi uthamnanqayele okungethiwa ukuthi atlisi achuleke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso weZimbabwe ungene omunye uhulumende uloezantu yengaphuma usehlele for the past 42 years asibona ukuthi okungenzakala kulani. Abantu bayadikeka, abantu bayanamba ezibhedlela kunalutho, ezikole i-education iphansi, ama-examination papers ayatika, akunanto ehambayo. So ke i-education amatita bayanamba abafundisi ilizwe chaotic. So ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle lokhuya ngutharamba lokho ngobulwane umuntu odesperate owayesefundayo simbambe ngamakhala simaye ngemali besimaye ngemota isikhathi sabo sehlula ngikutharamba esekhaya.
Umnumzana Ambrose Sibindi uthakazelela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF.
Ukuphiwa imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka imiqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphiwa wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyabe ekucabhinethi esembusweni. Liyana yinto ebhalwe phansi, asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwa imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje iqambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lo nokukhuluma kuyamfula ibandla lakhe lokuthi alihlanganisela ko liyamfula. So asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamphulisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe anezimota, ama-ministers anezimota. So ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono. Umongameli yena u-Emmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye.
Ye kodwa-ke ye siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena ku-Pollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle. Sibona zana kula lutho oselwenziwe i-Pollard. So yikho phela uchabisa esithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho.
Angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambe. Umsebenzi owenziwa yi-Pollard yiwo suyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusive it sokuhlanganisa umuntu wonke. Ungakhumbula manje isinde ye-Commonwealth babuyile nabo bezokhanga ngikhangela abokukhangelayo. And ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe yi-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiswele ku-Commonwealth. Ngibona ngathi mina lokho okwenziwe i-Pollard isiyenze okusemandleni ayo. Sokuthi sowu-League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela. Bengikhangelele ku-development political. Sibe sesikhangela nje ku-development economical. Yes, kulama-challenges here now ngendaba zama-countries. Kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years. Kule trend sibile nkulu, kulo mahluko omkhulu kakhulu. Bakhangela infrastructure, amadamu, imigwaqo. Iyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesewuphisayo.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Namhla uZulu wakwele Melika uyajabula epheka ezifela emlonyeni, abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele-Thanksgiving. Kwenziwa amadili izimuli zijabula, kudliwa amafidlolo ikakhulu ingalukhuni ngalolu suku umnyaka yonke. Njalo lokhu ukunanza kwaleli langa kuba yikuqala kwesikhathi somnyaka sokulungiselelwa ikhefu elikhulu lomnyaka elekhisimusi kanye lelokwamukela umnyaka omutsha. Sixoxe lo mvangeli Florence Ndlovu echasisa ukuthi ilanga leli lichoni kuye njengesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, esesihlale kwele Melika kweminyaka eminingi.
Ikhefu le-Thanksgiving lalapha eMelika eZimbabwe sasingelalo kodwa ngithanda ukubonga uThixo ngokuthi likhefu lokubonga uNkulunkulu ngasenzela khona ikakhulu ngesipho sempilo mntanami.
Yikho esikubongayo yini khonoko ukuthi sibonga impilo nge-Thanksgiving, sibongani?
Sibonga impilo lo usindiswa, uyabona kwaba lesikhathi ilokhu za umkhuhlane we-COVID ukubhane lo-COVID olwaxeda abantu. Thina sasila noma kungaka-COVID i-Thanksgiving yahlala ikhona kutho ukuthi abantu basinde ezintweni eziningi. Sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uThixo uyasithanda njalo usisindisa ezindaweni eziningi. So yisikhathi sokuthi sibuya ndawonye ngayonalinyanga ekaNovemba sizobonga uNkulunkulu nyaka yonke ngekhefu le-Thanksgiving. Sibuthana sengathi i-family reunion kwabanye bahlangana bezimuli zabo abehlukana lazo isikhathi eside.
So yisisikhathi sokuthi abantu njalo babambane bezimuli.
Yebo mzukulu.
Kwenziwani ke manje nxa sithi siyahlolisisa kwenziwani ngesikhathi sakhona ese-Thanksgiving?
Namhla kunjenje akubizwa zwayo mntanami, kuphekiwe amathoki lawa asetafuleni yomunye lomunye ongumnyanga lonothileyo. Hawu kuyadliwa, kuyadliwa namhlanje. NgesiNdebele sithi yimvimbi, nxa yimvimbi kutsho ukuthi kuyabe kungaphume phandle liphela liyabe lisina. Yimvimbi izindlu zonke, abantu bonke abanye baphaphile bevela ezindaweni eziyeneyo bezohlangana nezobo zabo ekade bacinana lazo. Namhla lilanga elihle, lathi khuluma nje sosiphethe inkarakathi yemigqomo yamankomi chetiye. Hayi, yanathwa-ke namhlanje. Ye-Thanksgiving iba different phela, sinatha okuthiwa yi-pumpkin, pumpkin spice.
Pumpkin spice ethanga.
Ethanga mntanami, enukelela mnandi, kudliwa ama-pumpkin pie.
Thanksgiving singathi ehlukene lekhisimusi ngaphi?
Iphosibe ngumfanekiso wayo kodwa hayi kushiyene nje ngoba i-Thanksgiving lapha sidla ithoki namhlanje. Inyama i-special dish ithoki, i-turkey lapha eMelika.
Ongelayo ingalukhuni hayi aso Thanksgiving le.
Akula longelayo ngoba kulamanye ama-donors alethela abantu abangathola. Laba sezitaladeni abangaphansi kwama-bridge namhlanje bakhiwa amathoki aphekiweyo.
Wonke umuntu uyathola idoki.
Wonke ongumnyanga ngiqale ngakho ukuthi ongumnyanga lonothileyo kuyafanana namhla inyama ethoki iyadlivizwa everywhere.
Asikho kuthathwa ludumo yini thina nxa sikhangela isintu sethu njengabantu abaphuma eZimbabwe kulandela amakhefu nala esingaziyo ukuthi aqala njani?
Kuthathwa ludumo mntanami kodwa-ke va udumo lwakhona baluletha bafaka ukuthi Thanksgiving to the Lord. So kusiya ngawe ukuthi wena who are you thanksgiving to? Ubonga kusathane kumbe ubonga kuNkulunkulu?
Umvangeli Florence Ndlovu uhlala kwele Melika engodabuka kwele Zimbabwe esixoxelaye eseTexas. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamabandla aphikisayo bathi lanxa besamukela amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa awukuthi abantu kumele bachiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, uMnangagwa kumele aqondise lawo mazwi kubasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngoba kuyibo ababangela udlakela. uMnangagwa wethule inkuthazo le edalele ephalamende izolo. Amazwi akhe aza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa ngabezanu-PF kogudu. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela njalo eMatobo laseNsiza eMathebeleland South lapho i-CCC ethi amalunga ayo agoqela ilunga ledalele ephalamende unkosikazi Jasmine Toffa batshaywa ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi. Abahlaziya ezombusazwe bathi udlakela lulakho ukudlondlobala phambilini kokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwakuqala yiwo umsebenzi kamongameli ukuthi akhuthaze uzulu ukuthi bahlukane nento zodlakela bekhangelane lokulungisisa lokwakha ilizwe. Kodwa-ke iphutha elikhona ngelokuthi umongameli ukhuthaza ukuthi kungabi nodlakela, kodwa abantu abayenza udlakela siyababona bengaphuzwa, siyababona bengabanjwa amaphoyisa. Mhlawumbe labo abayibo ama-victim bakhona labo abantu be-CCC besaziyo ukuthi baba ama-victim bakhiselwe izindlu, yibo kade besemajele. So inkinga esinayo thina njengozaphu yikuthi bayaxhonqosela into ezinhle kodwa izenzo zabo azihambelani nalokho abaqhonqoselayo.
Babugawule, nansi indaba. Kuthiwa umongameli ukhuluma ngodlakela, kodwa yini abezanu p f elenza udlakela?
Okukhona Nkomo ukuthi amazwi kamongameli abe namazwi akhangelelweyo ukuthi aphume kumongameli, avele kumongameli, aluba ekhuluma edale lephalamende, e-addressa idale lephalamende, ngoba xa e-addressa idale lephalamende uyabe ekhuluma labantu bonke, ngoba abantu bonke laba ilizwe lonke, each and every constituent, abantu bamelwe ngamalunga edale lephalamende. Ndalo bona abantu yibo ekugcineni abamele bethwale umbiko nalowo bawuhambise bayawufikisa kwizigaba zabo bazimelayo ukuthi udlame, hhatshi xa silungiselela ukukhethelela akube lokuthula, kungabe lodlame. Kuqakathekile amazwana yathi khuthazele ezinkokheli, kumele kuvele kubukokheli khona ukuthi kumele kube lokuthula. Ngibona ngamazwi amahle kakhulu aqakathekile avela kumongameli.
Baba Ndlovu, amapholisa ungathi liyasuthiseka yini ngendlela aqhuba ngayo umsebenzi nxa sokusiza kundaba zodlakela? Ngoba einsiza lasematobo sabona kutshaywa abantu be-CCC. Yebo, abezanu PF labo bathi batshaywa, kodwa sikhuluma nje akulabantu asebebotshiwe phezu kwalolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Amaphoyisa abantu abazimiseleyo ukwenza umsebenzi wabo. Thina siyazi lokho, akula muntu ongaba lombuzo kumbele ukuthanda kuza ngokuthi bazimisele na. Inkinga ikuthi bayatshelwa, bayadonswa zinkokheli zikahulumende, betshela ukuthi yenzani lokho, ningayenzi lokho. Yikho ngitshilo mina ukuthi nxa umuntu, bakhona abantu abakhiphe namavidiyo bekhuthaza udlakela, laba abantu bayazihambela ezitredini, akulanto bayenzileyo. Inkinga ekhona ngizakhuluma ngesilungu ngeye-impunity, ukuthi abantu abafekela ibandla elibusayo bayavunyelwa ukwenza santando. Laba abanye bengathi bona bayaphindisela, mhlawumbe betshengisa ukukhonona ngalokho, umthetho uyabadilikela ngesinye isiqhuku esesabekayo. Yo inkinga nje ekhona, ayisiyo ukuthi abomthetho bakithi behluleka ukubamba umsebenzi, bayakwazi kakhulu. Inkinga yi-impunity.
Babugawule, bakhona abathi amapholisa asekela ibandla lenu, njalo yini eliwatshelayo ukuthi bophana be-CCC lingabophi abezanu PF nxa kuthe kwaba lo dlame?
Ngabantu abafuna ukuthi bangcolise uhulumende wezanu PF ngokuthi bathi bona amapholisa ayathunywa. Amapholisa athunywa, amapholisa umsebenzi wawo usegcekeni. Amapholisa akula muntu ongaphezu komthetho, umuntu ophula umthetho kumele abotshwe. Nxa sebebotshiwe futhi sebekhala abantu bethi aluba abantu labo bayakhitshwa futhi abazizenzi bephule imithetho. Akulakuthi umuntu wezanu PF, akulakuthi we-CCC, akulakuthi wezaphu, umuntu ophula umthetho amapholisa ambo. Xa unganika isibonelo Nkomo, kahambe wezanu PF sebeyedala icala elisegcekeni olibona nantiyala, uzambona ebotshiwe. Abantu babebotshwa, bonke bona bathi babona bebotshwa bonaba. Ayise abantu bonke akuwagabhelele umuntu ngaliphi bani. Abantu bamele babotshwe, njalo bayabotshwa. Ukuthi amapholisa ayatshelwa nxa ebophi akusoqiniso lelo. Sokuyinto nje ekhulunywa ngabantu be-opposition bezama ukungcolisa uhulumende wezanu PF.
Baba Ndlovu, lina njengezaphu ungathi ahamba njani amalungiselelo lo enu okhetho? Akula lapho eliphazanyiswa khona yini?
Hayi, siyahlangana lakho kwethuselwa, siyahlangana lakho kwethuselwana, insiza sahlangana lakho. Kodwa-ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ikuthi nxa sesijoyine umhlangano wezano sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama victim.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule kungxoxo ebilawulwa nguNtungamile Nkomo we Studio 7. Imidlalo yenguqu yomncintiswano yezizwe zomhlaba e-World Cup edlalelwa kwele Qatar isichiye iningi ababhejela imidlalo lebekhala ezimathonsi ngemva kokudliwa imali kunye lezifuyo bebhejele amaqembu abo ezenguqu ukuthi ayonqoba kodwa kwehlule. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Amaqembu amabili abethenjiwe ukuthi azanqoba kumdlalo yabo yakuqala kulumncintisano yabawalahle phansi. Iqembu leArgentina lidlalelwa ngumdlalo odume kakhulu uLionel Messi lenqotshwa eSaudi Arabia 2-1. Kukanti izolo elamaGermany libhuqo iJapan 2-1. Iningi belifake imali libhetshela ukuthi ayanqoba. Mnumzana Philani Sibanda udliwe imali yakhe.
Besitizame lamhlanje afake $5 isizulu from isizulu. Fake iArgentina $5. Alisi dump time second half ayitshaya. Angaze ethi sokunzima nje. Emhlafuni angazama. Adikashe mfake ipeke $10. Naso futhi sebechaya futhi eGermany. Chaya. Team engane team eJapan. Hayi akunzima shiwa.
Umnumzana Sipho Moyo layo webhejile. Usebuhlungwini bokudliwa imali ngokudliwa kwelamaGermany.
Ibhora lapha lindlimazile lapha. Yazi kade mbhejile ibhora lapha. Athathe imali yonke. Yamfake umhulu yazi. Yaba zithi iGermany izawina abandlimazo yazi kade sikhoni abantwana ukuthi nizabanikani asakwazi kunzima la.
Umdlali owakaba nodumo edlalela iqembu leHighlanders uDouglas British Mloyi laye webhejile kodwa usele ebambe phansi.
Ngamlami ngomuntu wakhona sibili. Hayi angivele mina ndisile. Bathunga ama-surprise. Kwedlule ngathi futhi sibebedelela ukuthi mbadi hayi bakhuleke.
Emapower sokusiba lo msindo sebesilwa ababhejayo abayemangasafuni kubhatala. Umnumzana Dumisani Gumede uthi sediniwe ngokuhlala elamula abalwayo ebhawa yakhe kobulawayo.
Abantu asincindi lezo ezikhala lapha. Abantu bayadliwa, abanye babheja sikili. Mbona omunye izolo edliwe inja, inja yake yahamba. Omunye udliwe imali bethunyelwe ukuthi ayibhadale irent. Yadliwa imali yana sizibhakele ezikhala phandle. So every day sesilamula imsindo ekwana 3, 4, 5. So kuliwa sibili imsindo yakhona hayi.
Onompembe kulimdlalo kukhanya bayimambe kahle. Njalo onompembe owe-South Africa lowe-Zambia batshaye kuhle kakhulu. Ukutshaya kwabo ukuze kwajabulisa umnumzana Israel Mgwagwa owake waba ngunompembe eZimbabwe njalo kwamanje uqeqesha abanye onompembe kobulawayo.
Asikaboni kono kuyani okuthiwa khona kuyafeva. Kumbe bafuna le itimu ingayiphambili. Sibona unompembe weZambia, sibona unompembe weSouth Africa. Hayi sibachayela inhlombe sithi baqhubeke ngaleyo ndlela. Otherwise kumidlalo ebuyayo leyo bazakhetha.
Imidlalo le iyaphambili. Emini namhlanje iqembu lezokazi leAfrica iCameroon enqotshe 1-0 iSwitzerland. Ukanti okwamanje iqembu leGhana linqikelana leliyaPortugal umdlalo usiye emaphethelweni. Kusihlwa namhlanje eleBrazil lidibana leleSerbia kuphethwa ihlandla lokuqala lemidlalo yeWorld Cup 2022. Kusasa kuqala ihlandla lesibili lalo mncintiswano. Ngiyimela eStudio 7 kobulawayo igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Sikhangela eminye imidlalo edlaliweyo kuGroup G iSwitzerland inqobe iCameroon 1-0 kuthi iUruguay leSouth Korea zibe ngutshiki lobhanqa zapha le-0 ka-0 iPortugal inqobe iGhana 3-2. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenzakala emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba owenzelwe kwele Qatar oweWorld Cup 2023. Singekehlukani sihlobothi sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2023. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu kwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.